Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. USibanda wayesele minyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni kwele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
I was smoking nyaupe, cocaine, Christo, Daha, every type of drugs. And we used to smoke, smoking those drugs through food, drinking, injection, each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs, and they affected me a lot.
Ngangibhema nyaupe, icocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawobe inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga-engage kuma-drugs sebe-engage futhi sexual abuse futhi sebe-abusana sexually khonapho. So ingozi yakhona sebengenela futhi abantwana abancane belala lapho. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, so kumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njenge-community ukuthi sibone ukuthi singakuqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse, because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini khonapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uyakusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye iwadi lapha e-Victoria Falls, specifically ward 9, uyathola ukuthi ama-youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo leyo, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yani, ngenxa yama-drug and substance abuse. That's i-statistics esikhona. Then amapolisa ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama-cases, increased cases of i-domestic violence, ama-gender based violence, even ama-youth bayabulalana besenzayo.
Umnumzana Meshack Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlando ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama-drugs, indaba yama-drugs leyo kumele ikhangelwe from i-root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa ungani uyadingisisa kuhle uthole ukuthi abalanihlala kahle phakathi abazalini, ba-ignore phakathi abazalini. Nxa umzali lo ubaba lomama bahlali bonke, kumbe ubaba lomama bahlala besilwa, kuyenza umntwana besengasetholi i-attention, besecabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo, ebesetholakala senza ama-drugs. Unfortunately sebambelela kuma-drugs, seba-addicted, bese kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudiliza impilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa, ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kutshumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamatshumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization zeshini olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu ikakhulu abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.